soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 27 kuNcwabakazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Umkhuhlanelo ubuya njengamagagaso lwandle. Kasi ingagasi lizelandelwa ngelinye lelanywa ngelinye. Nxa kuyikuthi liphezulu lizatshona futhi. Lingatshona kuyabuya kukhuleke ephezulu.
Ingcwethi kwezempilakahle zikhuthaza ukuthi abantu beqhubeke besamukela ukuhlatshwa ijekiseni yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19.
Sokule more than a year samanzi yamangala ukuthi uhulumende bani osafisa abantu athi uyabavusa. Ngoba uthi imoto zonke aziyengene zokho. Yethu ezikho imoto zingangena khona. Abantu banikwa imali yabo late after 3 months to 4 months bengayitholanga.
Osomabhizimusi sebeveze ukukhathazeka okukhulu ngesikhathi esihlelwe nguhulumende sokuvula nokuvala amabhizimusi phansi kwe isiqondiso se-COVID-19 lockdown. Uhlelo Woza Friday namhla sileqembu lekhanda mhlophe Neighbor Boys liphethe isingle yalo ethi Ngikhathele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa wona lo umsakazo. Ingcwethi kwezempilakahle zikhuthaza ukuthi abantu beqhubeke besamukela ukuhlatshwa ijekiseni yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. Ngoba lanxa amanani abahlaselwa yiwo esehla alakho ukukhuphuka njalo ekuqaleni komnyaka ozayo. Lokhu kwenzakala uhulumende esithi abantu abalichumi lasitshiyagalombili 18 babulawe yi-COVID-19 kwathi igciwane le-coronavirus lahlasela abafika phose amakhulu amathathu i-275 ngelanga elilodwa eledluleyo. Embikweni awethule izolo uhulumende uthi lokhu kukhuphule inani lase bahlaselwa yi-coronavirus selokho yaqhamukayo ngomnyaka odluleyo, yakwedlula inkulungwane ezilikhulu, i-1,200,000, yabulala abedlula inkulungwane ezine, 4,300,000. Asebehlatshiwe umjovo wokwenqabela lomkhuhlane, sebesedlula izigidi ezimbili, 2.4 million. Asizweni usikhwica mfundo elophisi Sibanda, ingcwethi ecubungula ukusebenza kwamajekiseni enqabela umkhuhlane we-COVID-19 esichasisela ngembangela yokuhlala kukhuphuka kwamanani la.
Umkhuhlane lo ubuya njengamagagaso lwandle. Kasi ingagasi lizelandelwa ngelinye lelanywa ngelinye. Nxa kuyikuthi liphezulu lizatshona futhi. Lingatshona kuyabuya likhulele ephezulu. Ngakho yindlela abuya ngayo sekusiba ngcono kwalesi sikhathi. Inano labantu ababanjwe lo mkhuhlane sebebalutshwana. Njalo labo abathathwa lo mkhuhlane baba balutshwana ngoba bayiproportion yabantu aba-infected. Omunye umbuzo ongaba khona ukuthi okwenza kwele kwehle kuyini. Njoba kathe sisithi besiku i-wave yesithathu, third wave, igagasi lesithathu. Kunengi. Okokuqala ukuthi kuyabe kuvele kuhlanyelwe amavirusi amangaki phakathi kwabantu. Ungahlanyela 1 virus igagasi lakho nelabancinyana. Ungahlanyelwa 100 lalo liyaba likhulu. Ungahlanyelwa 1000 liyaba likhulu. Kutshengisa ukuthi wonke ama-phases la abekhona achiya ehlanyele. Nxa kuyikuthi ama-weather conditions ayavumela, ngithi nxa sekuqanda kakhulu kumbe sekungani sekulunama kakhulu phandle, ayaqalisa futhi ukuhlasela abantu ama-viruses la. Ama-lockdown lathiwoyo ayanceda ngoba anceda ukuthi abantu bengabi behlangana kakhulu. Okunye unceda kathi silapha eZimbabwe ngama-injections abephiwa abantu, ama-vaccinations la abekhona. Omunye udokotela omkhulu lapha eZimbabwe eHarare okuthiwa nguProfessor Makunike ukhiphe i-study etshengisa ukuthi phakathi kwenani elingu-100 abalahlekelwe yimpilo abangu-95 bebengavaccinethwanga. kutshengisa ukuthi abebehlatshiwe abaningi bawubambile umkhuhlane bagula kodwa kawuzange ugcine ubathatha. So le vaccine layo iyanceda ekwehliseni inano labantu abalomkhuhlane lo, le nano labantu ababulawa yilo mkhuhlane.
Kodwa lanxa amanani lawa esehla, uhulumende uthi alokho ephezulu.
Uhulumende uthi inano liphezulu ngoba ungazi ukufujelwa umuntu oyedwa engowakho inano lakho nalabe liphezulu. Siyavumelana la. Njalo bakhangela ukuthi abantu ebulutshwaneni bokugcina inamba zazingaphi. Kanti ke yakhwela ngoJanuwari yehla futhi yazoqalisa ngamaJulayi. Ngama-April, May kwenapha inamba zaphansi kakhulu lalokho esikho khona ezabantu abagulayo lezabantu abafileyo.
Sesikhangela uhlobo lolo lwe-Delta variant luphethe njani abantu, yilo yini olubangela ukuthi amanani akhwele njalo liningi yini eZimbabwe?
Delta variant iyo ebangele i-wave yesithathu, i-third wave. Amanye lama variant esasilawo beta labo alpha hayi bese bebalutshwana. I-delta variant bebathi bona iyathaphululeka lula, kulula ukuthi ubambe lo mkhuhlane. Njalo ungawubamba lo mkhuhlane kulula njalo ukuthi ukhule ngawo. Yikho inano lisuke lapho kakhwela kakhulu laba. More infectious, more contagious.
Lo ngusikhwica mfundo elophi sibanda ingcwethi ecubungula eziphathelane lokusebenza kwamajekiseni e-COVID-19 sixoxela ekobulawayo. Osomabhizimusi sebeveze ukukhathazeka okukhulu ngesikhathi esihlelwe nguhulumende esokuvula lokuvala amabhizimusi phansi kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown besithi lokho akubasebenzisi lula. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Osomabhizimusi abakhulu labaphila ngokuthengisa bakobulawayo bakhala ngokuthi isikhathi lesi asibaphi thuba kangako lokusebenza bethola inzuzo. Umnumzana Matthew Sibanda okubhizimusi lokuthwala abantu uthi bona sekunzima kibo ngoba uhulumende uhle wavala ukuba bengathwali abantu, kuvunyelwa abasebenza phansi kwenkampani yakhe kaZupco kuphela.
So kule more than a year samanzi yamangala ukuthi uhulumende bani osafisa abantu athi uyabavusa ngoba uthi imoto zonke aziyengene ezokho yethu ezikho imoto zingangena khona abantu banikwa imali yabo late after 3 months to 4 months bengayitholanga imoto yakho yakuyirepair ngani drive uholane endlini yakusihlana ama school fees ubhadala ngani.
Unkosikazi Debra Mukasa uphila ngokuthengisa impahla ezimele uthi abasela lanzuzo abayitholayo.
Abantu abazisebenzayo sesikam 8 to 3 se-affecta amabhizinisi ethu kakhulu ngoba sinanzelela ukuthi abantu abaningi baqalisa ukuhamba ngabo 5 ekuseni besiya hoda bebuye besethe abantu bengene imisebenzi. Sinanzelela lokuthi abaku-formal business sachayisa ngo-half past 3 nakuyakumele lathi sibezesichayisile ngo-3. So kuya-affecta kakhulu ukuthi sigcina sesiswela abantu bokuthengisela. Abantu bathi besuke emsebenzini yabo sebegijimela ngezindlini bebalekela i-curfew lathi ngapha babe sokumele sikude izinto. So kusi-affecta kakhulu ukuthi sigcina singela business esiyenzayo. So siyakhuthaza ukuthi ngawo uhulumende uyasitshintshela isikhathi, esinike isikhathi sibe banzi bijana noma kufike ku-5 ukwazi ukuthi laba abatshayise ngo-3 bedlule lathi bedobha lathi sisithole.
Umqondisi we-National Consumer Rights Association umnumzana Effie Ncube uthi uhulumende angakunanzeleliyo ukuthi lokhu akuphazamisi osomabhizimusi kuphela kodwa labathengi.
Yenza impilo ibe nzima ebantwini abafuna ukuthenga masinyane bengakayi emisebenzini ehlukahlukeneyo. Qakatheki ukuthi kuvalwe ngo-6 kumbe ngo-7 ntambama, hhayi emini ngo-3:30 kanjalo. Kanti-ke asingakhohlwa njalo ukuthi abantu balahlekelwa yimisebenzi, amankampani asabagcina abantu abaningi abayizisebenzi, abaningi sebephungule kwathiwa bayehlala ekhaya. Njengalokho amabhizinisi evala masinyane engazuzi imali, abantu kabenelisi ukuthi babhadale abantu abeneleyo.
Amabhizimusi amaningi sesehluleka ukusebenza ngoba isikhathi sokuvula lokuvala singasabaphi ithuba lokusebenza bethola inzuzo. Abathengisa ukudla okubola masinya sebesehluleka labo ukuqhubeka ngamabhizimusi abo, kodwa uhulumende uthi ozabonakala esephula isikhathi esihleliweyo sokuvula lokuvala uyabotshwa. Ngakwelinye icele abathengisa abathengi labo bathi izitolo zivulwa selesemsebenzini zivalwa labo bechayisa bengasatholi ithuba lokuyathenga. Uhulumende uthi ukubone kufanele ukuqhubeka ngeziqondiso ze-COVID-19 lockdown ngoba ebona inani labatholakala belegciwane leli lababulawa yilo lokhe lisaqansile eZimbabwe. Umphathi intambo ezokwethula kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthi uhulumende uyalubona udubo olubhekane labantu labo somabhizimusi kungakho lezi ziqondiso ziqheliswe ngamaviki amabili bese kuhlolisiswa ukuthi kulokunye okungaguqulwa na. Ngimele iStudio 7 Obulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ukuvulwa kwezikolo ngomvulo kwamukelwe ngembono ehlukeneyo ngabazali. Abanye bekwemukela besithi abantwana bese beganga ngoba bengela lutho lokwenza. Kodwa abanye bathi ngabe abazali baphiwe ithuba lokudinga imali lezinye indingeko andubana izikolo zivulwe. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyibulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ngalolu daba.
Abazali baqhubene ngembono, abanye bathabile ngoba abantwana besebehlezi isikhathi eside bengafundi, njalo abanye besebephatheka ekugangeni okuthiyajiyeneyo, ngokunjalo ke bayajabula nxa kuyikuthi izikolo kuthiwa ziyavulwa. Kube sokusithi ke abanye bakhala ngokuthi izikolo lezi ezizavulwa umbiko wakhona ubajumile ngenxa yokuthi balamalanga amabili amathathu kuphela ukuthi bagijigijime bahlanganise imali ezabifuneka ezikolo, ikakhulu labo abafunda kuma boarding schools, ngoba siyakwazi ukuthi befika nje iningi lizahamba ngensonto, abanye mhlawumbe ngomvulo ekuseni befika nje baye befuna ukuthi badle. Ukudla lokho kumele kuthengwe izimali ezizaphuma kuba abazali. Okunye okusuke kwaphambanisa abantu ukuthi one day before beke waphuma umbiko wokuthi i-lockdown isi-extendiwe isingezelelwe nge-2 weeks, abanye abazali bahleke baphumula bakhohlwa, abanye baqalisa ukusebenzisa imali mhlawumbe kade beyigcinile. Khonokana ke sokusiba luhluphe ebazalini ngoba ama-boarding schools siyakwazi ukuthi ayadula, abanye bakuma-50,000, abanye bakuma-70 kusiyakhona lephezulu. Kuhlanganisa imali engako ke nxa vele abantu kade bephakathi kwe-COVID-19 bengasebenzi okuqondileyo kusuka kube luhlupho kakhulu.
Inyathelo lokuvula izikolo lele lithethwa nguhulumende linyathelo elilungileyo na nxa sikhangele lona ubhubhane lwe-COVID-19?
I-COVID-19 ngumkhuhlane okungela muntu okwaziyo ukuthi uzadlula nini kumbe uzaphela nini phakathi kwethu singabantu. Ukuvulwa kwezikolo lanxa kuyingozi, kodwa ke sesifikile isikhathi sokuthi zivulwe ukwenzela ukuthi abantwana baqhubeke ngemfundo, ngoba singavala kuze kube yi-10 years kumbe kube yi-5 years kumbe kube yi-2 years akula muntu okwaziyo. Uhlupho luzaba khona ke yikuthi abantwana laba bavula bengekho protected, ngoba siyakwazi ukuthi umhlobo we-COVID-19 lo suphakathi wethu awukhekelezi abantwana, uyahlasela insane, uyahlasela abasakhulayo. Ngokunjalo bekuqakathekile ukuthi laba bale 14 to 17 years bathi bevele befike esikolo bahlatshwe, njengoba uhulumende ekuvezile ukuthi ososayensi bathi sebekulungele ukuthi bahlatshwe. Abantwana izikolo zingavulwa bazadlula besanitizer mbe begeza izandla egedi, bazawafaka ama-mask, kodwa abantwana bavele bangabantwana. Lapha bahlangana khona bebodwa bayakhipha ama-mask lawana, baqalisa ukuqoqa beseduze laduze. Ababalisi yebo baye bekhona ezikolo, kodwa kusho ukuthi bazaye bekhangele bonke abantwana, ikakhulu emasekendari. Esekendari abantwana bayabe betshintshana ababalisi, bengena bephuma, bengena bephuma. Akufanani le-primary lapho umbalisi ahlala khona labantwana abelokhu bakhangele bakhontrola. Lanxa kunjalo ubavele bazaba khona abazabakhipha lawo mamaski benjalo ababalisi bebakhangele.
Lo umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Kulife Talk namhlanje kuhlelo sikhangela ukuvulwa kwezikolo abazali lababalisi bekhala ngokuthi baphiwe isikhathi esincinyane sokulungiselela ukubuyela kwabantwana ezikolo nendleko eziphathelane lalokho. Obamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umsekeli kamongameli welemelika unkosikazi Kamala Harris usukumekwe leVietnam izolo elubhekise ekhaya ngemva kokwethekelela lelo lizwe lakweleSingapore kuhambo lwakhe oluthethe iviki yonke. Ekhuluma lentethelo izindaba, uHarris uthe elemelika alisoze lathula loba ukuguqa izandla liyekela eleChina lizenzela santando lisephula imithetho elondoloza ukuthula emhlabeni jikelele. Amasotsha kwele Poland abikwa ebonakale ebiya ngocingo oluhlabayo emngcelweni walelo lizwe lele Belarus izolo. Ele Poland, Lithuania le Latvia abika ngokuqansa kwenani leziphepheli ezibalekela umumo osumubi emazweni anjenge Iraq lakwele Afghanistan zisebenzisa ele Belarus uchaphela kulawa mazwe. Iziphathamandla zakwele New Zealand zibika ukubana kulabantu abangamashumi ayisithupha lathoba minimbili 68 abahlolwe bafunyanwa bele COVID-19 izolo ngolwesine. Leli nani eliphezulu kangaka kusukisela nyakeni ngomabasa. Leli lizwe lihle laqinisa iziqondiso zokumelana legciwane leli kusukela ekuqaliseni kwevi emizameni yokuvimba kumemetheka komkhakha omutsha waleli gciwane we-Delta variant. Kufe abantu abahlanu abagoqela amapholisa amathathu ngemva kokulisana ngembhobho oqhamuke phakathi kwabezomvikela lomunye undoda wakade ehlomile phandle kwesikolo someli weleFrance esikolweni seleTanzania iDar es Salaam. Umholi wamapholisa uInspector General of Police Simon Zero uthele undoda ocine ubulawa kulokhu kulisana banakanela ukubana angabe yisizalwane sakweleSomalia. Isikolo esisedolobheni leDesi esigabeni seAmhara kwele Ethiopia sesiguquke saba yindaba yokuphephela ikakhulu kulabo ababalekela ukulwisana osokuqhamuke ezigabeni zangenyakatho yalelo lizwe. Lokhu kulwisana uqalele esigabeni seTigray sokuchithekele kwezinye izigaba ezimbili ezingumakhelwane ezeAfar leAmhara.
Ingcwethi kwezomnotho zikhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuba asebenzise ngokufaneleyo amadola afika phose ibillion awathole phansi kohlelo lwespecial drawing rights evela kwisikhwama senhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba kwezentuthuko AIMF. Intatheli izindaba ethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngocweleyo.
Lanxa uhulumende ethembise uzulu ukuba izosetshenziswa ngendlela imali yokuvuselela umnotho welizwe wona ophazanyiswe yikuqhamuka kwe-COVID-19 ikakhulu ehlangothini ezigoqela ezempilakahle, ezemfundo, olokulungiswa kwempahla lezinye, ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi zesabela ukuthi izokuphelela ezikhwameni zabalutshwana. Enye yalezi ngcwethi ehlala koBulawayo ngumnumzana Dumisani Nyathi owesabela ukuchaphazwa kwale imali.
Sikhangelele ukuthi imali le isebenziso kwabadubekayo lizananzelela ukuthi igcikwane leli le-COVID-19 lisishiye sonke singela mali. Njalo sikhangelela ukuthi imali le iza kusincedisa esithi social proofing, kutsho ukuthi abantu baza kungena kuma-cash programs, ama-food for work, imali izabe ikhona ukubabhadala.
Unyathi uthi kumele isebenze njalo ukuthuthukisa inhlangothi ezimqoka ezinjengemfundo lezempilakahle zona esezife kakhulu emaphandleni.
Kakula zibhedlela emakhaya, kakula mgwaqo ezibhedleleni emakhaya, so sifuna ukuthi kube le infrastructure ezabekwa kuma health facilities ethu. Futhi sikhangelela ukuthi imali le ingaqalisa ukusebenza ibekwe ngale kwezemfundo, sikhangele ukuthi emakhaya ngale kubekwe la infrastructure.
Enye njalo ingcwethi ehlala eGoromonzi umnumzana Masimba Manyanya owake wasebenzela ibhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe uthi indaba ezinjengenkohlakalo zilakho ukuphazamisa lolu hlelo.
Unfortunately, in the context of weak economic governance structures, in the context of corruption, in the context of...
Ukungabi khona kwenhlangothi ezigcinileyo zokubona ukuthi umsebenzi uqhutshwa ngendlela elizweni, indaba zenkohlakalo, yikho kuzokwenza abantu baqale ukuzibuza ukuba kambe izosetshenziswa ngendlela na imali.
Okusekelwe nguNobhala enhlanganisweni emela isebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions, uMnumzana Jafet Moyo, yena othi uzoyicela isivuthiwe.
Imali engaphelela kuma statement ingasoze ke ifike ke phansi kulalabo ofanele beyithole. Kujayelekile ke eAfrika ukuthi imali ezinje ezibalwa emaphepheni zingafiki kuZulu.
Kodwa umphathintambo wogatsha lwezemali uProfessor Mthuli Ncube utshele abomsakazo kamabonakude weZTN ongaphansi kwenkampani yeZim Papers ukuthi ubufakazi bukhona bokuba uhulumende okhona uyenelisa ukusebenzisa imali yelizwe ngendlela.
I should take ownership of this and say I have a history of prudent management of public finances as Minister of Finance and Economic Development. I've run a balanced budget, but of course is the president doing it. I'm just only his agent.
Ngizazikhulumela mina ngokwami. Ngilembali yokuqhuba imisebenzi yokusetshenziswa kwemali ngendlela elobuhlakaniphi njengomphathi intambo wezemali ubufakazi busegcekeni. Yebo kambe ngumongameli okwenzayo lokho, mina ngisithunywa nje. Abaningi bayakhohlwa ukuba thina sangena ngesikhathi ilizwe libhekane loduko lwesihudo sekholera, kwabuya izulu lesikhukhula likacyclone Idai. Sibone njalo indlala khathesi sekulo bhubhane, kodwa sisanelisile ukuqhuba umsebenzi wokuthuthukisa umnotho kunjalo.
So why would it be different this time?
Ingcwethi kwezomnotho zithi zizobheka ukubona ukuba izosetshenziswa ngendlela ethuthukisa umnotho welizwe na limali, hathi ukumane inyamalale nje njengalokho okuthe kwenzakala kwezinye izimali elizweni ngesikhathi esedluleyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Okwamanje asizweni okukhulunywa ngabanye babalaleli beStudio 7 ngokwenzakala elizweni.
Mina ngilombuzo engifuna ukubuza kuhulumende weZimbabwe ukuthi iborder ulivaleleni. Bavaleleni eBeit Bridge iborder. Bavaleleni kubo Plumtree amaborder avalelweni. Why bevalela abantu ama cross border traders ukuthi bengacross beye kwamanye amazwe bethenga izinto zabo zokuthengisa bekwazi ukuthi beziphilise? Phela akunamsebenzi elizweni lethu. Umsebenzi elizweni lethu kawukho. Siyabona phela amanye amazwe amaborder avuliwe konke. Akulaliso ukuthi alivala iborder manje. Kodwa iZimbabwe ivala iborder kuphela. Kanti le corona leyo ihlasela abantu beZimbabwe bodwa kuphela na? Siyabona ama cases akhona sehlila becorona konke. COVID ikhona le South Africa ku wonke amazwe ikhona. Kodwa amaphota avuliwe. Abantu bahamba betest behambe lezincwadi bezihambele kuhle bekhaya, iloba kusekhaya, ende futhi kuba lukhuni emuntwini osuka eZimbabwe kuye South Africa ngoba kuyadula ukutesta iCovid eZimbabwe. Kuyadula kakhulu. Angibona ukuthi likhona ilizwe eli elidurisa ukutesta iCovid udlule Zimbabwe. Ungacompare shala lapha eSouth Africa. Ukutesta iCovid kuchipile kakhulu. Less than 400 rands. Uyanika certificate esokuthi uhambe nga uhambe ngaso. Bahamba bekutesta. Kodwa ungaya mawuse Zimbabwe ngale, yakhumbula mina ngobulawayo, $60 abayifunayo ukuthi bekuteste bekunika certificate esokuthi cross port uhambe. Kulukhuni mawusuka vele ekhaya, kulukhuni kakhulu. Hayi mina ngazuka uhulumende wethu. Kutheni ewomisela abantu beZimbabwe? Uba womiselelana abantu. Kavule ibhoda abantu bezihambile. Abantu bebuke bawode impahla zabo beyithengisa bekwazi ukuthi befite imali zabo.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo ngokwenzakala elizweni. Lani lilakho ukusithumela imbiko engadlalwa emoyeni kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Uhlelo Woza Friday namhla sileqembu lekhanda mhlophe Neighbor Boys liphethe isingle yalo ethi Ngikhathele. Untungameli Nkomo Studio 7 usethulela lolu daba.
Game. iqembu lekhanda mhlophe liphuma khona kanye ekhanda mhlophe lanxa nje lihlabela likwele South Africa nangu umkhokheli walo
ambingelele umhlaba wonke jikelele okhuluma uXolani Dube ngokudabuka ndabuka endaweni yaseplantry ekhanda mhlophe shito ngokuhlala ngise Johannesburg le South Africa igama leqembu ikhanda mhlophe nipa boys esebenze no Dudlin Dube odabuka naye eplantry endaweni yakugala
kahle likhuluma ngani lapha Dube
kusho ukuthi ukuthi ngikhathele saye sahlala phansi lomfowethu uDudlini sabonisana ukuthi mfowethu njengoba impilo zinje ukuhamba kusiba khona ukuxabana kwabantu lapha nenkulumo ezimbi ezingekho right sase sikuthatha ukuthi ngcono le nto siyenze ingoma ngoba kuye kwaba khona into ezingahambi kahle partner kwethu na uDudlini edibana nenkinga nje eziningi emhlabeni lapha ahamba khona so sase sibona ukuthi hayi le nto uhamba sesiluhambile lukhulu kakhulu uDudlini wasequqhamuka nokuthi hayi ngcono ethi ngikhathele le ngoma le ngoba kwakukhona ongahambi kahle partner kwakhe nabanye abantu
ngapilingoma kulabo abangathanda ukuthenga kanye lomunye nje umculo wenu
ingoma ikhona ku YouTube njalo iphinde ibe khona kithi umuntu uma ngabe ufuna ukuyithenga ingoma engafuna ukuyidownload from ku YouTube unakho ukuthi asishayele kule number 8+27 61 963 6853 ngiyase South Africa leyo number
abalandeli ubatshiyela waphi amazwi
abalandeli ngabatshela nje ukuthi kukhona esizaba yithulela khona mhlambe kumnyaka ozayo ka 2022 singikhanda mhlophe versus Dudlin Dube kodwa engibatshela khona ukuthi ngicela ukuthi bathenge ama original CD bengathengi ama CD asestaradini ngoba lokho kuthanda ukuthi kusilimaze kakhulu imali esuke sizikhiphe sisiya recorda lama album ngiyabonga
lati sibongeke abafana bekhanda mhlophe neighbor boys behamba lapho lo Dudlin Dube besithi ngikhathele
iqembu lekhanda mhlophe neighbor boys lona ke liphethe umculo walo othi ngekhathele singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela Ingcwethi kwezempilakahle zikhuthaza ukuthi abantu beqhubeke besamukela ukuhlatshwa ijekiseni yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 wona olakho ukuphenduka ngamandla njalo. Osomabhizimusi sebeveze ukukhathazeka okukhulu ngesikhathi esihlelwe nguhulumende sokuvula lokuvala amabhizimusi phansi kweziqondiso ze-lockdown. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempelaviki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.